kunganceda kodwa ngibona uzanceda ngendlela uhulumende akhangelele ngayo ngoba ungakhangelisisa asela industry ezalungisa asela manufacturing industry lapha eZimbabwe esebenza esebenzayo kakhulu. So kuzaba nzima ukuthi lokho esikulime lonyaka sikwanise ukuthi sikulungise sikumanufacture into ama-products esingawasebenzisa. So siyabe sithengisa ama-raw materials, umumbu, igwayi, engama-raw materials okungasilethela imali eningi.
Kodwa ke nxa sikhangele ukubana iminyaka edluleyo izulu belingani njengalokho elikwenza lezi nsuku, umehluko uzaba ngapi kwezomnotho welizwe lapho nxa sikhangela ukubana lo nyaka linile?
Kuze sithu ukuthi abantu belokudla okulingeneyo, abaningi bangikhona baya balamanzi awokunatha, izifuyo ziyabe zikwanisa ukuthi ziphile ngoba siyakhumbula ukuthi ama-drought lawana abulele isifuyo eziningi. So abantu baya le mali umbe ukudla okulingeneyo. So kungenzakala ukuthi ngibone njengani i-advantages wakhona ilizwe njalo nxa kuyukuthi li-organized sizaba le-surplus grain eziphaleni zethu. Kunganceda ukuthi singa-import ama-grains ngoba nxa ukhumbula uzabona ukuthi bese si-importa ama-grains kuvela kumanye amazwe ngenxa yendlala. So nxa kuyukuthi sesila ama-grains ayeneleyo le-surplus siya singa-import, kusithu ukuthi sizasevi i-foreign currency.
Nxa sikhangele yona impilo kaZulu jikelele, izaba lomehluko na ngenxa yentengo yempahla ingayehla yini ngenxa yokuna kwezulu?
Udubo esilalo lapha eZimbabwe ukuthi abathengisayo bavame ukuthi bakhweze intengo ngesiphangiphangi, kodwa uyesihlisa intengo akwenzakali kakhulu. So angiboni uzaba lomehluko omningi kakhulu especially undaba yentengo ngoba abathengisayo baye bengafuni ukuthi behlise intengo, kodwa ongenzakala ukuthi baye bekwanisa ukuthi bathenge into ngentengo esingathi reasonable.
Manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo ukuna kwezulu lisina kahle, singathi kahle kahle umnotho ulakho yini ukuthi ukhuphuke nje kancane?
Udubo esilalo umnotho wethu ayisiyo ndaba yokuthi izulu linile yini kumbe alinanga kumbe ngama-sanctions kumbe ayisiyo ama-sanctions. Udubo esilalo yi-management esilayo yomnotho wethu, uthi i-management yangkhona yiyo engasebenziyo. So nxa kuyikuthi uzaba la ma-policies azenze ukuthi abantu bakwanise ukuthi bathengise ama-grains abo, bathengise igwayi labo, bekwanise ukuthi bazuze izimali zabo ngokuphangisa, kungenzakala ukuthi umnotho uzavuka. Kodwa udubo esilalo yokuthi nxa ungahambisa i-grain yakho ku-GMB laphana uyathatha 9 months kumbe umnyaka imali yakho ingakabuyi. So yiyo yilokudubo esingabalalo nxa sikhangele indaba enjengale.